abanye ilelunge lokwenza lokho ekuthandayo lokudinga ubudlelwano lobani abafaka udlelwano laye. Kodwa ngifisa ukuthi mina njengomunye wabantu beZimbabwe ngicela ukuthi mhlawumbe bakhangelise ukuthi bancede ekuhlonitshweni kwamalungelo abantu beZimbabwe ngoba hlala kuchayiwe ngabantu bachayiwe kudaka la izolo ukuthi bangamalunga e-CCC.
Bayatsho ukuthi amalungelo alokhu engahlonitshwa ngendlela njalo bathi yiso isizathu esenze baqhubeka ngezijeziso zeZimbabwe Defence Industries. Babuye basole njalo bathi uhulumende weZimbabwe uvala esingathi i-democratic space ngemithetho ebunjwayo efana labo Data Protection Act or Private Voluntary Organizations Amendment Bill kanye labo Patriotic Act. Ungathini ngalokho?
Ngibona ngani mina usemgcekeni ukuthi ilungelo labantu beZimbabwe kaliphathwanga kahle. Amanye amazwe bekufanele ukuthi akhangelisise lokho njalo ahloniphe ngendlela elungele ukuba ngumuntu wakhe.
I-ZANU-PF yona iyakulandula ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo kanti uMongameli Mnangagwa simzwile njalo ekhuluma izolo esithi uzwe uChamisa esithi uzadala udlakela kukhetho oluzayo. Ngakho uMnangagwa uthe usemlungiselele uChamisa kabasoze baluvumele lolo dlakela. Ungathini ngalokho?
Okuqakathekileyo ukuthi sikubambe ukuthi uMnangagwa sengayizividiyo ekhuluma into engasoqinise ngumuntu omdala nje sezafika le-100 years. Iqiniso yikuthi uMongameli we-Citizens Coalition for Change uNelson Chamisa akazange athembise muntu dlakela ukuthatha ngapho ukuthi sengezividiyo emini kunje. Njalo kungenaqiniso alilandelayo.